Siyabonga Jonga lo Marvelous. Siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 26 Zibandlela 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla elingaziwayo labasekeli bakhe abathathu abanye abangamasotsha babotshwa besetheswa icala lokufuna ukubhomba ipulazi likamongameli Mgabe.
Bangabe ngabantu abale bandla labo, but ibandla elivele lingelancedo nje elincane lingakaze lihluphe muntu. Ibandla evele belingaziwa, but izani iyathanda ukuthi amabandla anjengalawa iwancedise ukuthi ngokuwabopha khonoku akhukhumale azaye aqine sesaziwa.
Amabandla ezombusazwe emukela ngenjabulo uhlelo lokuvota lwezinsuku olwe-biometric. Kanti vele kuyini i-biometrics voting le? Lalelani kuhlelo.
Sibona ukuthi baningi abantu abafuna ukuncedisa ilizwe leZimbabwe. Even khathesi kunsuku yami lezi esibhelile besike zahlangana labe-United Nations.
Intengo yamafutha emota isize yaqala ukwehla njengalokhu okwenzakala kwamanye amazwe omhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla elingaziwayo elithiwa People's Front umnumzana Owen Kutshata labasekeli bebandla lakhe abangamasotsha abathi Bowman Ngwenya, lo Solomon Makumbe kunye lo Silas Fupa bebesemthethwandaba izolo. Iphephandaba leThe Herald lithi abane laba babanjwa ngolwesihlanu olwedluleyo belamabhomba epetulo okuthiwa babefuna ukubhomba ngawo iplazi leGushungo Dairies elemuli kamongameli Mgabe elisemazowe. Leli phephandaba lithi abane laba babanjwe belamagwaliba ebandla leli elingaziwayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazi womnumzana Brilliant Mhlanga othi le ngenye njalo indaba ekhanya ingelaqiniso.
Ngibona ngazana sonto sibile enkulu okufanele yethusa abantu. Okokuqala ukuthi vele sesikwazi ukuthi eZimbabwe abantu bayaphekelwa nje amacala bazithole sebesesimeni esifana labona abantu asebekiso. Okwesibili ukuthi sibekwazi ukuthi vele iqinisweni umumo okhona eZimbabwe izani sihluphekile ithwele nzima ukuthi inga-address ithini ama-problems ayehlangana lawo. So iqini kubona kusiba ngcono ukuthi ipheke amacala njengalawo izame ukuthi ihluphe abantu ibenzele ukuthi i-draw i-attention away from ama-problems ehlangana lawo. Amboni ukuthi into eyenzakala eZimbabwe ukubotshwa kwalawo abantu ngokuqondileyo vele into enkulu. Kwenziwa kube into enkulu kwenzela ukuthi izani kubanisa ukudivert i-attention from ama-problems ehlangana lawo ikakhulu awe economy.
Manje singathi bona laba ababotshiweyo bayabe bevuma yini labo ukuthi bayovalelwa echigurubhi khona ngale?
Ababengela choice because anabona i-problem ekhona nxa ubotshiwe ube kudobhileza eZimbabwe izani kudobhileya kujikela phakathi. Whether uyafuna ukuthi udojwe kumbe kawufuni ukuthi udojwe awula choice, usesimeni lesana sokuthi ubanjiwa fakwa phakathi. Singakhohlwa phela njengana usakhumbula nje kungabe kule statement sithi sona a prison in Africa is a place where big criminals put small ones. Yi situation esihlangana nayo la.
Okokuthi manje singathi bona laba ababotshiweyo ngabantu abasekeli bezanu PF yini njengoba sisizwa ukuthi labo bale bandla labo?
Bangabe bengabantu abale bandla labo, but ibandla elivele lingelancedo nje elincane lingakaze lihluphe muntu. Ibandla evele belingaziwa, but izani iyathanda ukuthi amabandla njengalawa iwancedise ukuthi ngokuwabopha khonoku akhukhumale azaye aqine sesaziwa. Kuyindlela yokwenzela ukuthi nxa abantu bengabe kade sebekhangelisise kakhulu okungabe kusenziwa ngabo-MTC lamanye amabandla lawa angani makhulu kwehle ngoba abantu sebegayise ukukhangela leli elinye ibandla bekusanthi kanti kwenzakalani ngoba ibandla leli lihleli lisuka libe yindaba egudwini. Labana abanye kade bengamabandla amakhulu sebekhohlakala, yikho basically okwenzakalayo kupolitics yezalo.
Lo ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga, ingcwethi ecubungula izombusazo bekhuluma le Studio 7 ecingweni ekwelebhilitane.
Thank you.
Amabandla ezombusazwe athi ayemukela ngenjabulo uhlelo olutsha olokuvota olwe-biometrics. Lolu hlelo ngolunye lwezikhalazo zamabandla ezombusazwe athi kumele lwenziwe ukuze angene kukhetho ngoba inhlelo ezikhona kathesi ezifana lokugeza izandla nge-ink zilakho ukubangela ukuqilibezela. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube, unkosazana Ellen Shiriyedenga, ukuze sizwe ukuthi kanti vele yama-biometrics la kuyini.
Okay, ngiyabonga Chris. I-biometrica yokuthi like nakurejista abantu bevota, beberejista ukuvota, akusasebenzi lokhuyana okuthithwa zasikho ukubhala kuphela, ukubhalisa rejista amabizethu. And then we get to see a fake message to have hotel upon a talk for in Kiliana. Yes, I see 7 weeks in Kiliana, who won with him to Lana Gavota. But when the cat is made biometric lap, or there is a whole second is in China, a change is good to Umuntu Uvan. Don't go to the other seconds are like in Munich, anti miniature lama fingerprint lao, or go to your tatama print, or go to your fagging chimney. Umthina lo kuyasho kutshengisa ukuthi ama-fingerprints lawa ngakavali. Njalo sometimes abanye ngendaba ze-biometrics zona lezi uyakwanisa ukusebenzisa ukusikana ukuthi bafake ebuhleni bomuntu ubuso lo buhle butshengisa ukuthi hayi umuntu lo ibizo lakhe ngubani.
Kanti pho manje njengoba uhulumende ekhala ngemali, izatholakala yini yokuthenga imitshina yokwenza konke lokhu?
Imali kumele itholakale Chris, ngoba ngasikhangelisisa ukusibona ukuthi baningi abantu abafuna ukuncedisa ilizwe leZimbabwe. Even khathesi kunsukwane lezi esibhelile besike zahlangana labe-United Nations labo ngoba babathabile sibili ukuthi no into le ye-biometric iZimbabwe ifuna ukuyenza, ufuna ukuyi-implement and wakhanya ukuthi labo bathakazelele ukuthi hhayi bengakwanisa kunsukwana lezi ezidlule bathe bakwanisa ukwenjani uku-offer ukuncedisa in terms of i-support. And it's not one which as a United Nations group, many of our organizations as a nation. So, Tina Velen, the end of a biometric in a lay, his government will make it one which Amadona Zatina, Atina Gala, as a Tulagal. I do not want a Kenya, Namibia, Navayan, but no one I say should I Zimbabwe.
Lo ke ngunkosazana Ellen Shiriyedenga isiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube ubekhuluma le-Studio 7 ekoBulawayo. Intengo yamafutha ezimota ibilokhu isehla kusukela ngomnyaka ophelileyo emazweni amaningi emhlabeni jikelele. EZimbabwe intengo le ibilokhu ingelamehluko kodwa umkhokheli wenhlanganiso ye-Motor Industry Employer Association of Zimbabwe, umnumzana Bednico Bebe, uthi intengo yamafutha ezimota isiqalisile ukwehla endaweni eziningi eZimbabwe.
Njengobusazi ukuthi thina abangikhaya sithathela izinto emuva, kodwa-ke kulomehluko sokufika nomehluko sibona-ke abantu abamagalaji sebesehlisa-ke kancane iphepho. Ngingasibela-ke umnyaka ophelileyo siqala umnyaka kuze kwehluka phakathi kweminyaka i-diesel ithengiswa $45, but kathesi ngibona amanye amagalaji sehlise-ke i-diesel yaze yafika $17. But-ke asinani sithi ukuthi ukwehlisa kwangikhona ukwehlisa okunzengabekho okuzibakala kwamanye amazwe. Ukwehlisa kwalapha eZimbabwe zingabe kubangelwa izinto ezithile. Ezinye zalezo zinto ezibangela ukuthi kwehle iphethulo kumbe ngikho amafutha yokuthi-ke nesilungu lethu sithi kona yi-demand.
Njengoba usithi wena i-diesel yehla, ipetro yona-ke?
Ya, kuyafanana-ke ngoba ukwehla kwe-diesel nokuqansa kwe-diesel kuyafanana lokwe-petro. Ngenxa ipetro iphela isikhathi le-diesel iyakhwela le. Ngaphandle kokuthi uhulumende angenele-ke afake lokho okuthiwa yi-subsidy, but kanti kungenxa ukuthi uhulumende ngala mali akunasindlela ukuthi afake i-subsidy. That's why-ke ukhangela-ke ubona ukuthi konke kuyehla iphethulo le-diesel.
Nxa kusehla intengo ye-petro, kuyahambelana yini le ntengo yezinye impahla ezitolo esiyasikubone kusenzakala kweminye iminyaka ukuthi intengo ye-petro ingayehla le mpahla iyehla?
Ah, ezimbabwe kakunjalo mfana ekhaya ezimbabwe laba abantu abakumabhizinisi amaningi abaningi ungabona sebeseshisha bake sebezama ukuthi bahubhe amakhastoma ukuthi abe khona asiso sizathu sokuthi mhlawumbe nake iphethule-ke ngithi kuworld market abantu bezimbabwe nokuthi kwehle iphethule kupump i-pump price abantu bezimbabwe bayehlisa intengo yezinto intengo yezinto ezimbabwe esikhathi esiningi sizibona isehliswa ukuthi ke khona-ke abantu baye sebengahlenelisi-ke ukuthi bathenge kumbe kube nomunye umbiko kuye abe lento efana nayo ethengiswa ezitolo ayithengise ngentengo ephansi bese kusithi-ke ngaleso sizathu besele zisitha ukuthi-ke sekufanele ukuthi behlise-ke intengo yezinto yenzele ukuthi bathole abathengi abaningi.
Lo-ke ngumnumzana Abednego Bhebhe, umkhokheli wenhlanganiso ye-Motor Industry Employer Association of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Abalwela amalungelo abasakhulayo sebamukele ngembono etshiyeneyo isixwayiso sikamahluli we-High Court koBulawayo sokuthi uhulumende kumele asungule uluhlu lokubhalisa amabizo abantu abayabe betholakale belecala lokudlwengula. Ekhuluma ekuvulweni kwe-High Court eGweru izolo, uJustice Martin Magonese uthe ukubhaliswa kwezigilamkhuba lezi kulakho ukuphathisa ekulwisaneni lokudlwengulwa kwabantwana khona ukuqhubeka kuqonga elizweni. Abasekela umbono kamahluli lo bathi ngempela abadlwenguli kumele bazakale. Bathi njalo lokhu kwenza kube lula emapholiseni ukuthi balwisane lamacala anje. Kodwa abanye bathi okudingakalayo ukuthi umthethwandaba wethese abadlwenguli izigwebo ezilukhuni. Sixoxe lomeli wedale lePhalamende uNkosazana Thabita Khumalo, yena oseke waphatha lolu daba edale lePhalamende.
Lolu daba olukuthi siphume logwalo nabantu abadlanga nabantwana into eqakathekile kakhulu ngoba kuzaba lula uma abantu abethu bedlwangula bangahamba ezibhedlela bayekhangela ukuthi badlwanguliwe. Bese sithatha-ke umboni lo othole esibhedlela siyefaka ku-database nale kuba lula kuyabokho umuntu wangikhona ngoba nxa kuwukuthi uhambile into ayayenzayo uyabe evele khona ku-database ngoba kathesi iningi labo ngababotshwanga baphandle futhi bedlwangula abantwana.
Ephalamende kulesikhathi lapho okwaphuma imbiko yokubana so kufakwe imali eceleni ekhangelane lalo msebenzi kwaphelela ngapi?
Hayi, kwaphelela emoyeni, kukhanya ngazani uhulumende wezani umsebenzi wakhe ukuthi lingakhala ngodaba oluhlukuluza abantu ezweni abandise ukukwenza ukuthi balalise abantu enkodo ukuthi basitshele amanga ukuthi bazakwenza uludo ukuthi balungise lelo daba ugcina kuphelela emoyeni kungaphuma ngodaba olunjalo olukhuluma ngokonakala khonokho isikhathi abaqalisa khona ukuthi baqalise ukusiqambela amanga. So ngethemba ukuthi kwakuluyindlela nje yokuthi sithule kube senzakazani kule nto ezakwenziwa kodwa kungenalutho.
Abanye bathi akusoze kusize ukuphuma loluhlu lolo, bathi okungasiza ukuthi amadale imithethwandaba ijezise kalukhuni abantu abadlwengulayo. Uthini wena ngalumbono?
Ngivumelana labo yonke indaba yayo ukuthi abajezise njalo angivumelanindaba ayiqika kunkakukatisi kuphathisa ngokuthi umntwana uma edlwanguliwe ahluleke ukuthi abekwazi ukuthi udlwangulwe njani. Kuba lula kuthatha ingcekeza yomuntu lo odlwangula umntwana siyihambise kuluhlu lolu kwi-database leyo sikhangele ukuthi ingcekeza leyo yake yaba khona yini. Kube lula ukuthi siyembopha lowo muntu kungavele selithesile bufakazi okuvele buhlezi bukhona esinakho ibhepi yakhe ukuthi sekhangele ukuthi ngeke yini okwenzileyo. So mina isifiso sami sibili njalo isicelo sami sokuthi kakuvulwe uluhlu lonalolo kuzasiphathisa kakhulu ayikhona mbijana njalo kuzasinceda ama-ema cases lapha amapholisa asehlule ukuthi babuphe leyo madlwangula ngoba ngathi sithethe ibhepi zabo kungathaka ku-database kuba lula ukuthi sibalandele nxa kuwukuthi sibabe zabafaka vele ku-database le. Amazwe amaningi bayakusebenzisa khonokho sinasesekhatshana ngoba iningi lamazwe bandise ukuthi babuphe abantu abadlwangulayo besebenzisa leyo-database.
loge ngunkosazana Tabitha Khumalo ilunga letale le parlamente. Isigodlo some sabameli beZimbabwe kwele Tanzania sazisa abangaba lolwazi lwabazi uFrederick Kane Nyathi oweZimbabwe yena owafa kungozi yemota mhlaka 23 January edolobheni leDar es Salaam. Abazi uNyathi bengafonela inombolo ezithi 255-756-491-668. Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngowa fast 8 kusiya 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz. Lamhlanje ke kuhlelo lwabatsha olwe the connection sikhangela udaba lokufaka abadlwengulwayo kuluhlu oluzaziswa uZulu jikelele iOffenders Register ngesilungu. Liyavumelana lalokhu yini? Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikhonzi senhlanganiso ye-United Nations esibona ngeSyria uStephanie de Mistura uthi inkulumo zokudinga isisombululo kudaba lweSyria zilakho kuqala kumalanga alandelayo lanxa bezilokhu zisehlula. Lamhla bekulilanga lokukhumbula umvukela wakule Egypt owenzakala ngeminyaka emihlanu edluleyo mhla ziku 26 January. Le balaleli iStudio 7 sisakaza lingasibamba kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz.
When we bow, silale ma. When we bow, silale ma. When we bow, silale ma.
Uhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngesinqumo esiyethulwe ngumthethwandaba wedalela Constitutional Court esithi akusamelanga abantwana bathathe kumbe bathathwe bengakabi leminyaka elithumi la chia galombili 18. Abesifazane ababili abendaba ebancane uLoveness Mutsuri lo Rubimbo Tsophodzwa bafaka udaba lolu emthethwandaba bekhonona ukuthi umntwana kumelanga thathe kumbe athathwe engakafikisi iminyaka leyo. UZulu uthakazelele isinqumo lesi kodwa kukhanya ngani kuzaba nzima ukuthi kulandelwe lesi sinqumo. Ukuzwe sihlaziye lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lonkosazana Stars Mathethebe lomfundisi uSenis Banda wenhlanganiso yeZimbabwe Institute for Social Transformation.
Umthetho nezazokuthathwa ngumthetho uyabe uvule ezandleni zabantu. Kunzima ukuthi singafuna abantwana basoze bathandane bengakafiki iminyaka yona leyo elithumi lasithiya ngalombili ngoba baqala ukukhula kathesi bebancane abantwana, bayakhula bathombe bebancane bajwaqe abafana bebancane. Nayenza ngaleso sikhathi baqala ukufunana, njalo mase bethe bahlangana omunye wazithwala. Kuza kwenzakala njani ukuthi esezithwele engakafiki iminyaka elitshumi lasiyangalombili angayi kwendayelekile esezithwele isisu salelo jaha?
Nankumbuzo khonapho-ke mfundisi Sibanda.
Yena ngani lokhu kuyagcilela abantwana. Inanzelele ukuthi abantwana abaningi abafina bechada bengaphansi kweminyaka leyi ezingena umthethwandaba ezingenaumthethwandaba 18 kuthi ukuthi abaningi babengaqabangi kuhle ukuthi vele nisengithathwa ngoba njalo isikhathi sokuthi kumele umntwana lo abe esikole abezembe ekolishini abezembe eyunivesithi efunda ayiseni ukuthi echada njengangani yinto eqakathekileyo leyo okumele abantu bayinanzelele ukuthi umntwana ngesikhathi leso kuyake kukhangelela ukuthi abe naye esambuliselela ikusasa yakhe.
Khonapho-ke siyakuzwa kakhulu-ke Sibanda, kodwa-ke umama angabe evumelana lakho yini khonokho ukuthi into ezinje zivele kumele ukuthi ngabe abantwana basesikolo kulokuthi bagijimisana lakhonokho okwamacansi? Kodwa phela okwamacansi khonokho kukhona yini indlela yokuthi abantwana bakhitshwe kikho kumbe vele kungeke kwenzakale Maphoqo?
Njengoba sokungumthetho osusithi bangaze baba kuqalisa into zothando bengakabi liminyaka yona leyo, kuzamela kufundiswa ezikolo-ke, kuqalisa ezikolo bafundise abantwana. Umntwana athi efunda esesikolo ngeprimary kumbe esecondary ekwazi ukuthi kala mvumo yokudinga intombi ele minyaka engaphansi kwechumi lasitshiyangalombili. Le ntombi kumele ifundiswe isesikolo eklasini ukuthi ayinamvumo yokuba le jaha ile minyaka engaphansi kwechumi lasitshiyangalombili. Ngeke kuphume ebantwaneni ngaphandle kuyefundiswa khona esikolo. Kodwa mna ngicabangela ukuthi vele khathesi esikolo kuyafundiswa, ngicangela masikhangelele endabeni zomkhuhlane wengculaza. Ngomkhuhlane wengculaza lowo kule ndlela abathi ivikela ngcono okuthiwa ikuhlala ungahlangananga nomuntu wesilisa, ngesilungu abathi abstinence. Ifundiswa mangaphambanisi kusukela ku-grade 5 umntwana wonke uyabe etshelwa ukuthi bangahlangani lomuntu wesilisa. Kodwa kwehlula kunjalo, uyabathola abantwana sele minyaka emlitshana kakhulu, ithumi lanhlanu sebebanjwa ukuthi balamasiki ezibhedlela. Lokho kutshengisa ukuthi babe sebeqalisile ukungena emacansini, kunjalo befundiswa ukuthi bangayi. Mina lo mthetho nanku umthetho engibona ukuthi uzasigcwalisa nzima okunye okumangalisayo. Angazi ukuthi usizamela sihle siwufake ezikolo uqalise ukusebenza, ngoba wona muhle. Okobuhle sibili muhle wenza ukuthi intombi khule ijiye. Izolo vele kudube lesanda intombi kade ingavunyelwa ukuthi iphinde ukuthi ilikhaba isisiya kuba ngaphansi kukababa. Kade ikhula intombi ithombe ithishize. Xa sithi ithishiza ivele lize lithi khishi lihlale phezu kwesifuba la. Ayikhona ukuthi esesemilamponjwana ahlayewiswa lijaha izimilamponjwana. Sekuvele kungekho izolo, yikhona ukwenza ukuthi le ntombi zayizolo ziqinile. Kodwa lokho ngamkazana kwakhathesi sokuwiswa izimilamponjwana ngamadoda kuhle kuwe kuphele kule ngesareni lapha ma ehamba umthunde kuhamba inyamazana. Kodwa-ke ngiyakubona ukuthi umthetho onalo ukuthi uzongena emthandeni wamantombazana lamajaha kuzasithatha isikhathi njengelizwe. Kodwa qiniso abawufundiswe muhle, kodwa uzaba nzima ukuthi ulandeleke.
Ye, pho manje kwenziweni lapha-ke mfundisi? Kukhanya ngazani kuyaba nzima phela ukuthi umthetho lowo usebenze sibili.
Njengangani kuqakathekile ukuthi amabandla la ama-organizations azimele wodwa akwanise ukungena ezigabeni zehlukeneyo la mabandla bephela abantu ngalo mthetho omutha.
Kodwa ubona ngazani kungasebenza yini nxa sukhangele khonokho Baba Sibanda? Ngoba abantwana babe lokho besenza ukuganga khonokho.
Kodwa kanzima ukuthi kusebenze ngenxa ukuthi sikhuluma khona manje ikolo abaningi engeminkulungwane zamankazana abasebeluthekiwe sikhuluma khona manje engenivikile eyidlulileyo kumbe ukuqaliswa komnyaka abangaphansi kwalo mthetho osuvunyelwa nguhulumente.
Lo-ke ngumfundisi uSeni Sibanda wenhlanganiso yeZimbabwe Institute for Social Transformation, obexoxa lo nkosikazi Stars Thebe Mathe, ingcweti kwezamasiko esintu, belo Gibbs Dube weStudio 7. Isizalwane seZimbabwe ebesidume kakhulu kwezomculo ukuxhasa abaculi ezokulingisa kwezamasiko lezokuthwebula imifanekiso ubongani Nxumalo kasekho. Okuningi sikuzweni kuBenedict Nhlapho eseJohannesburg.
Ehlelwe yife elimnyama abaculi beZimbabwe kwele South Africa kulandela imfa kaNxumalo obesaziwa kakhulu ngokuncedisa abaculi emsebenzini wabo. UNxumalo uzelwe ngo-1968 kobulawayo eZimbabwe wasesiya kwele South Africa. Lapha ke ufike waba intathele nguye obona ngokwethulwa kwephephandaba le The Homeless Talk eJohannesburg. Qede lapho ubuye waphindela kwezomculo ezokulwingisa lakho konke okwenziwa ngumuntu esebenzisa italenta lakhe. Liqembu lakhe elabanqobi bomhlaba eliculele ingoma ethi Lubaba Ulamanga. Usuke lapho waqala kusebenza lamaqembu abaculi achiyeneyo ebasiza ngokuhlela amagigi, ukulungiselela imisebenzi yabo kanye lokucindezela amadlakade. Usebenzela amaqembu aziwayo kakhulu kwezomculo afana lendolwane Super Sounds ngesikhathi besethula idlalade labo elithi Amaginqikonqo. Umnumzana Funeka Mpofu okhulelwe Nxumalo uthi kwehle ifo elimnyama kwezomculo wele Mandebeleni.
Ubongani ubevele ngumuntu ovele waqala ukuqina endaweni ze-arts esakhula, ukuqale engena nge-karate, esuka lapho wangena kwezomculo. Wacula la maqembu amaningi engeze ngiwabalise, engingakusho ngobongani ukuthi singumndeni, singabangani, siyizihlobo, and the public silahlekelwe kakhulu.
Umculo weZimbabwe waziwayo kwezabomaskandi uzinyazi yamluma uthi badane okwenhlanzi ezitshelwe ngamanzi.
Silahlekelwe kakhulu ngubaba uNxumalo ebesebenza naye kakhulu, engumuntu othandayo umsebenzi wakhe, njalo esisondele kithi esikhuthaza njalo ukuthi bafana umculo indima nomculo akukho lula khona ukungena, kodwa impumelelo ikhona uma ngabe uzimisele futhi uzihloniphe wena uhloniphe umhlaba.
Okhokhela iqembu lembube elembizo Messengers uPutman Cele yena uthi uNxumalo ube nguzipho zonke.
Ubongani ngimaze kudala sihlangana ekuqembu abanqobi bomhlaba egida ngendlela eyisimanga. Waba umuntu okwazi ukubhala imidlalo, wabakwazi ukuba umuntu odlala e-stage, wabakwazi ukuba umuntu odlala nakuma TV. Ababukayo uhlelo okuthiwa isibaya ube khona kubuhlungu kithi.
UMandla Khumalo laye ocula eqenjini lembizo uthi uNxumalo uzahlala ekhonjulwa njengendoda ebingela mhobholo.
Sinesithombe sithe esiphumileyo kuDaily Sun. Wabuyibongani wasishuta mahala, wasinikeza saphuma nje safunda kumaphephandaba angazange asibhadalise. Uyabona ukuthi ngumoya omuhle ongakanani.
Umne wabo kamuyi uKhosta Nxumalo uthi njengemuli balahlekelwe kakhulu, kodwa wabonga uZulu ngenhlonipho aseyikhombise umuye.
Impela siduduzekile, sithanda ukuthi futhi sibonge sithi baqhubeke bekwenzela labanye khona lokho abakwenzileyo wonke amaqembu lawa azile kuye.
Omunye wabakhokhela inhlanganiso zomphakathi weZimbabwe kwele South Africa uMlungisi Jabalala uthi sizwe sonke silahlekelwe.
Kufe uDio Bela lwamase isizwe sekithi, amaciba kithi angeke kwasafana lasekuqaleni lomaye esakhona emhlabeni.
Isidumbu sikaNxumalo sikhangelwe lokusuka kwele South Africa ngolwesine ntambama sesilubhekise kobulawayo lapho azangcotshelwa khona ngeSabatha. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga ke Nhlapho ukugqiba uhlelo kesikhangele ebezilakho lamhlanje. Uhulumende uthi useza umkhokheli webandla elingaziwayo labasekeli bakhe abathathu, abanye abangamasotsha babotshwe besetheswa icala lokufuna ukubhomba ipulazi likamongameli Mugabe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, silithiya kuStudio 7 Live Talk. Lilale.